Abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jambisa bathi amalunga ebandla leli abotshwa mahlayana eZimbabwe kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi lonyaka. Kusanda kubotshwa umeya weBindura umnumzana Jacob Gwature okuthiwa watshontsha imali yabantu. Leli licala lakudala. Banengi abakubandla leli ababotshwa ngamapholisa. Umnumzana Ostalo Siseziba osanda kumiswa emthethwandaba esithuswa icala lokuthi wathethisa owesifazana ngesikhathi kugangaselwa ukhetho oledluleyo uthi athwele nzima amalunga e-CCC.
Ngiyabonga kakhulu yet le nkinga esihlangana nazo sivela kukhetho njengamaZimbabweans we are confronted with a big political problem eseZimbabwe emayelana lendaba ke yokuhlukuluzwa kwabantu ngemva kokhetho. Ungakhangela kubo Mguza, ungahambe emaphandleni abantu bayahlukuluza ukuba nalavotelelani nge-ITPC. Abantu abavotelani i-ITPC bavotela ukubana kube le nguquko kwele Zimbabwe. Ungakhangela isimo lempilo zabantu ziyaveza sobala ukubana kwele Zimbabwe sile nkinga. Ungahamba umgwaqo wetsholotsho uyakutshengisa isimo sikahulumente. Usuka enkaya ubuya kobulawayo emadolobheni noma uzama ukuya khona into kumaye emadolobha angasakobulawa kuyakuvezela sobala. Ungahamba uyengena kubo kulilima isimo sempilo yabantu. Ungakhangela izikhwama zabantu, ukhangela amatitsha, osobhuku, izinduna, ukhangela amasosha lamapholisa. Impilo yabo yakuvezela ukubana eZimbabwe kule nkinga, and inkinga ilapha ukubana ukhetho leZimbabwe layenza ngendlela engasiyo, ikakhulu indaba yemanipulation lokutshontshwa kwamavoti ukubana iZANU-PF ifuna ukuretaina ke amavoti without the mandate of the people.
Usiziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njalo omele ijabalala phela indaba edala lephalamende uthi uyamangalisa okwenziwa ngamapholisa okhanya ebambisana lebandla leZANU-PF.
Konke khonoku kuveza zakala ngenxa yokubana ungathi winile angeza kulandela usiyatshaya abantu noma ukuhlukumeza abantu wena nxa usuthi winile. Ngingakhangela we have two members of parliament, Honorable Maureen Kadenwama, Honorable Siziba, bonke bangena lokuphuma emadali on account of politics. Ungakhangela ke amakhansela eHarare, our deputy mayor, kathiyethu umeya wethu weBindura ubotshwe bebotshela all on flimsy charges ukuthi abanye bathi kuthiwa wahamba wahlabela, abanye babotshela indaba zokuthi ubukelelani i-Highlanders. So kulicala ukusupporta i-Highlanders which we know ukuthi i-Highlanders is the team of the nation. And they are supposed to say ke ukusupporta ngabo every Zimbabwean unelungelo lokusupporta ke i-team ayifuna.
Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumele samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Ibandla leZANU-PF lithi kalilani lokubotshwa kwamalunga ebandla le-CCC. Umnumzana Malaki Nkomo okubandla elibusayo uthi amapholisa kumele akhululeke ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Uma umuntu ebotshwa mbona kule charge sheet elitshengiselayo ukuthi umuntu udala icala bani, okuyikuthi abantu ababopha abantu ngamapholisa siyo ZANU-PF. So ngaleyo ndlela amapholisa nangabantu abafundele umsebenzi abakwazi ukuthi umuntu uma ehambe kanje uqamule umthetho. So thina sikhangela ukuthi kona abantu laba babotshwa ngamapholisa abayi babagcini bomthetho abakhangela ukuthi umuntu udalele iphi icala. Ongaba buhlungu yikuthi abantu balethe indaba zamapholisa le ndaba zokuphi ukweqwa komthetho babe sebesithi ngendlela ukuthi laba ngenxa yokuthi bayibandla le-CCC akusafanelanga babotshwe. Lapho mbungeke sisabe singasakwazi esikwenzayo. Kanti-ke iqiniso elikhona ukuthi uma kuthi kule cala abalidalileyo ungweZANU-PF ngowe-CCC amapholisa abakhangeli bandla, bakhangela ukuthi idala icala bani. So ngaleyo ndlela mboni ngani mina ukuthi singafaka ibandla leZANU-PF phakathi ngokubotshwa kwabantu sabe sesiphambanisa. Ayisiyo ZANU-PF obopha abantu, abantu babotshwa ngamapholisa ngokuqamula ababe bekwenze imithetho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso we-Freedom Alliance uthi ukwenzakala kule Zimbabwe kwamanje kuthakazelelwa libandla elibusayo.
Umumo wezombusazwe elizweni umi kabi kakhulu umanzondo ukuthi laba zigcobileyo bazigcobe ngesibhuda abasazi ukuthi benzeni ngaso ukuthi bangahamba baye emtshadweni ngesibhuda sabo siyabayangisa labo njengoba bebekhona phansi. Kukhethwe le khabhinethi vele kakukho uhambayo, yindlela nje yokufosela kuphela ke eyenkani esiyibonayo. Ukuhlutshwa ke kwalaba abaphikisayo akusiyo into emangalisayo, sokuyinto eyinjwayelo elizweni. Okufuneka sikusho yikuthi kuyinto embi kakhulu khona lokho. Bese si bokhangela futhi ke ukuthi iCCC ilokhi lomcabango wokuthi ukhetho alube khona. Ngicabanga ukuthi ngumbono omuhle, umbono esingathi unika abantu induduzo kuhamba kusiyane, ngoba siyamazi uhulumende weZimbabwe since 1980 ulenye inkani esabeka inkani ezilayo eyangisayo, akalandaba lokuthi abantu bini abakufuna. Kuyatshengisela ukuthi abantu beZimbabwe nxa kuyikuthi ukhetho nxa ulukhangele kuyi-half-half ngenye indlela, okuyikuthi uhulumende owabantu abahlakaniphileyo abalobuchopho bebeza kubona kuselekile ukuthi kukhona okumele ukuthi ke kwenzakale. Ngeshwa ke kungenzeka kumbe ngokuseleka okwenhlanhla kungenzeka ukuthi ke izanu iqhubeke ngezinto zinjalo, umkhono mubola kusiya phambili kusiya khona ke ku-2028. Yikho ke okubuhlungu kakhulu khonoko. Kuyadinga ukuthi abantu nxa bevota kabavote kubonakale ukuthi izanu kabayifuni, hayi ukuthi babe besenza ingiphongipho.
Kulabanye abakubandla elibusayo abathi akumelanga kukhahlanyezwe amalunga amabandla aphikisayo ngoba i-CCC kayimanga kahle okwamanje. Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ngomunye olombonolo. Banengi abantu abathi kumele inkokheli yebandla elibusayo le-CCC ikhumisane umlota ukuze kulungiswe okuningi okubhekane labantu kweleZimbabwe. I-CCC ithi umongameli Emmerson Mnangagwa weba ukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi.